Ngomvulo uhulumende uvuke ethule umthetho owenqabela uZulu ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe ukuthenga loba ukuthengisa. Lokhu sokubangele ukuba abamavinkili amakhulu lamancane bakhuphule intengo yempahla. Isakhamuzi sakoBulawayo unkosikazi Fortune Moyo uthi uhulumende wenze iphutha.
Ukuqhansa kwentengo ezitolo lapha asikuzwisisi kakuhle. Ukuthi uhulumende efake umthetho wokuthi izinto zithenge ngebhondi kurayithi, kodwa kade mele bekwenze ukuthi beqale befake umthetho wokuthi izitolo zingakhwezi intengo zazo, ukwenzela ukuthi loba lowo mthetho wokuthi ibhondi leselilothi selisebenza lapha eZimbabwe likwanise ukuthenga. So kulungile, kodwa kade mele beqale ngokukontrola intengo ezisemavinkilini ukwenzela ukuthi loba sebefaka lo omunye umthetho senelisa ukuthenga.
Esinye isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Mandla Chuma uthi okubuhlungu ukuthi iholo labantu alikhuphukanga.
Ngithi ukuqansa kwentengo yezinto emavinkilini kuyinto ebuhlungu kakhulu, ngoba abantu imiholo kayikhwelanga kathesi. Uhulumende usakhuluma ukuthi uzakhwezela izisebenzi zakhe imiholo, so izinto sethe zaqonga vele, angazi ukuthi abantu bazathenga bethini, ngoba le mali yamazweni ivaliwe. So abantu bazaphila nzima sibili, kusho ukuthi izinto zizaba khona kodwa zizaswela othengayo.
Esinye njalo isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Thomas Sithole uthi ukuqansa kwentengo lokhu akubaphathi kahle.
Ya, lokhu sokusithwala senzima kakhulu, ukuthi kanti thina besicabanga ukuthi uhulumende uyalungisa izinto njengoba esethe imali zemazweni angaphandle zingasebenzi. Kodwa sesikubona kusenzakala entengweni ezitoleni lapha, akusasiphathi kahle. Kodwa sinanzelela njalo ukuthi laba kade sebefake imali yangaphandle empahleni sebeguqulile intengo leyana yaba ngeyalapha ekhaya, imali leyi ibhondi. Wazananzelela ukuthi uma kuyukuthi into $10 US manje kathesi sokuyi $100 bhondi.
Ethi osiphatheleni labo sebeqila abantu bethatha imali yakwamanye amazwe ngemali ephansi.
Silokhu sisakukhangela ukuthi kanti kuhamba kanjani, kodwa kukhanya ngani laba abomkambo wangensitha sebefuna ukuqila abantu, ikakhulu bekhangela ukuthi abantu bebengatholanga information egcweleyo evela kuhulumende, ngoba into leyo ijume wonke umuntu. Sebefuna ukuthi beyithathe imali yakwamanye amazwe ngentengo ephansi kakhulu, kodwa ungathi uyakibo futhi uthi uyayithenga nale imali, bayakutshela intengo naleyo abakade bethengisa ngayo izolo. So sibona ngani sokulobuqili, sebefuna nje ukuthi bebambe abantu ngendlela engaqondanga, bethathe advantage yomumuntu.
Imali yohlobo lwe-bond note iyalingana lemali yebulenjini RTGS, njalo kusukela ngomvulo akulamuntu olelungelo lokusebenzisa imali yakwamanye amazwe ethenga kumbe ethengisa eZimbabwe, kodwa lokhu sekubangele ukuqansa kwentengo yezinto okudlulise amalawulo. KoBulawayo osomabhizimusi bakhweze intengo yempahla osekuthiye uZulu ekhathazekile. Kusenjalo kulandela ukwethulwa komthetho wokunqabela ukusebenza kwemali yakwamanye amazwe, uhulumende usekhuphe abantu abahamba behlola intengo zempahla kungela nyathela asebethe balithatha kumavinkili asekhweze intengo. Ngimele iStudio 7 yakoBulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.